VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 4 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lakumakhansili ebubi lenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Kuyafunakala i-electoral reform ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil sizokuthiwa kakhesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors leMauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Baba Field Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha lizozizwa kulona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela eParliamente. Njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sisekudinga somela iLupane East edalela eParliamente ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlulwa inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505. Walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi
kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo.
Okwakuqala ngingathi ngizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa yiZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza nabadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structures ephathi, njalo ngike ngasebenza ngisenza into ze-development nabadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district. Ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Siyangijoyinanga, ngazalelwa khona ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district ukuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013 ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMathebeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha, ngazokuba ngu-chairman we-province. Sikhathi-ke sengikhuphuka ngo-2017 ngisiya ku-national.
Uzalelwe ngaphi? Njalo iLupane ungathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu?
Ya, mina ngiwuMbongeni Dube, ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza, eLupane. Ngikhulele eLupane, kutho ukuthi bengimbhoda lama-wadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami ze-politics bengi within the constituents. So yikho kwenze abantu abangithemba.
Ye, ufunde khona ngapho njalo eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7 afunde Gomoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezana uPF unqobe ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliament. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezana PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezana PF lona liya kuphika lokho. Umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa ubufakazi balokho.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala encane lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi ubone imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka duze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo kalale ngokuthula. Amarayisi abuyile, sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election. Ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya wazokuba seLupane bebhoda, abanye behamba le-candidant, abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidant besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota. Lingayekela ukuvota livotele iZanu PF. Kakusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukura Wound. Ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZanu PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje. Bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yeZEC laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani.
La khankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapha elisilela khona.
Nakakujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by-election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo. Ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC alaye ukhangele inani elitholwe yiZanu PF. Kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu. Okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi kubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje amaviki iviki yona le elandelayo. Sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba kuzisizwe ukuthiwa sebeqalisile ukwethusela ukuthi wena ngovotela i-MDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland North njalo omela iBinga edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhonale eBinga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye inengi likhala ngokuthi lokhu kusokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule yedizili yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babekade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. Okwamanje ke ngilichiyo okwesikhatshana ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Senhana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
ningalithola njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke siyalubuyela ludaba ikade sixoxa ngalo ngeviki ephelileyo kade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi dale lephalamende belifuna ukuthi kube lomthetho ukhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo ingaba lomakhwapheni kodwa ke idala lephalamende ukhanya ngazani liza kusebenza lokukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngilethetha ngoba ngilobaba lapha uziphonge ziphondebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni siyakwamukela kuhlelo babandebele.
Siyabonga, salibonani, ngiyalamukela balaleli, linjani lonke.
Hayi siphile kakhulu ke mfowethu. Akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho?
Nxa sikhangela ibhili leli ele marriage bill, into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right. Into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa, into eyende sekhulile. Kodwa nxa sokufika kulesi i-stage, i-section leyo ethi yona umuntu otshadileyo echadi u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lomunye umuntu eceleni, umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzokuthi aclaime i-maintenance, aclaime i-property emuntwini lwana. Njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshado. Umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo. Ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man, one wife. Besesengozini ukuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado. So esikufuqa njengenhlanganiso ukuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama oyedwa.
Yes, siyabona ukuthi siyabona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathi ntambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho. Pho bangakukhipha kuyabe sokungani sokulungile i-marriage bill yonke.
Nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink yabe ngendlela esiyikhangele ngayo yabe sigondile yabe sihle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa even nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aba aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade ugcina usendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesiyendam bebathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe. So ngezinye indlela sisi ungavele kutshintshe khona pha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lomtshado womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitsha sibili ngendlela emangalisayo nothi lokhu ade sesingena phakathi kwakho.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana. So ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la?
Nxa i-section lami ingaqhubeka ngoba kathesi sasengama-proposal ukuthi ngayikhutshwe ayikakhutshwa. Nxa engaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo. So kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo. Umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endawani othi yabe kwathi ngaze emthethweni umthetho kwasozomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe iseze aqalise ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi. Thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo. Sikhuthaza nxa sokwehlule ukukhulumisana kabaye emthethweni manje nxa umthetho sesehlule ukubavikela kusuka kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe ngavikelekanga. So kungakhutshwa lapha umthetho wabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zibonge Zibondebele okuhlanganiso yebhatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadinwa lokusasa abaVandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke zukandaba asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woriva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ke singene kweziphathelane labatsha.
Yikudibana okuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki mthwaka komuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo asizweni ukuthi umamoyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguThandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mama unjani sisi wami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so ungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affect abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami yokungena kuhlelo lolu. Enxenye ngingafunda abanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono, njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwele Melika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni, kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundileyo kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko zabantu. So for example sifundiswe enye course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lo ayikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo yakho nokho saphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe leadership ukubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu, instead of ukubuza abantu ukuthi
nina
ifuna eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bekuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwabo. So sifundiswe ukuthi hayi, lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yisesehliwe kumangoya. Gcibe uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-apply uhlelo lolo. Njengami nga-apply kodwa angizange ngithole the first time nga-apply. Nga-apply bangithi hayi, siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi so kuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabuyi. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilabo abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-apply into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lodihlelo olukhona akhona amanye ama programs anjalo so abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyinongakusiza kodwa injongo ingiye ukuthuthukisa lapho suka khona
isikhathi du mthwakazo omuhle zimpapo omuhle selugciba lapho uhlelo labacha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami lingakhohle phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye bye.
Siyabonga ke Mike kathesi ke sesingena kwezokholo vuselela umoya silonto ngameli inkomo we Studio 7.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo ngibongela kubalaleli kubabuki
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isathuko seshumi indima yamashumi amahlanu Mark chapter 10 verse 50 lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagxuma yaya kuJesu impumputhe amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo njengoba uthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu uthiwa igama layo lalingubhathimewu indoda lekuthiwa yalahla ingubo yasukuma yaya kuJesu indoda le ukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe kodwa ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje ingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba abanye ezondo abanye ewunyeya abanye ukuziphakamisa abanye ukuzigqaja abanye ukweyisa abanye abantu abanye bembethe ingubo zenhlamba abanye bembethe ingubo zobusela abanye bembethe ingubo zenkohlakalo naku konke lokhu siyakubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezo abazimbetheyo emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono ingubo engikhuluma ngayo omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zikamehlo kodwa kaziboni lutho obuse zibuza ukuthi kambe lengubo emembeseleyo ngabona ukuthi kayimncedi ngalutho abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhohlisana abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi yibo abantu labo kumele basukume bayilahlele ingubo baye kuJesu aye bathoba baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo abanye sihleli labo lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi naleso sibuko ubana kahambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe ngobani abanye bazafela kube umpumputhe lobo buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe abantu baze bamangale ukubana kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu uJesu uyayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni ithi mfundisi ngicela ukubana ngibone asiceleni ukubana sibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi uJesu uzasivula amehlo abese sithi ukukholo kwakho kukusindisile dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa intweni eziningi namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo embetheyo ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngithe lobukhokheli lamabhishophu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo izenza ukubana babe zimpumputhe bangazibaboni
akuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yilo lalo ozwale intshumayelo azikhangela ubana wembethe ingubo enjani angikhathali ukuthi ngongakanani ngonjani ngotheni kodwa ngikhulekele abantu bakho ukubana laba bembethe izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhi ezihambayo ubambulele umusa wakho amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hayi hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe na wembathe ingubo enjani sibongeke uhlelo oluphathelane lezokholo besizethulelwa nguNtungamile Wenkomo weStudio 7 elo umfundisi Thandeko Zintimkandla. Wezemidlalo ke iqembu lama Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we African Nations Championships ngemva kokunqoba ele Mauritius nge 3-1 lamhla emini enkundleni ye Barber Field Stadium. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona kweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarber Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lamaWarriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwenzileyo.
Njengombona abantu bonke badlale kuhle. Ngabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle hayi but overall but team yonke yenze kuhle so hayi I think iMauritius layo iyazama I mean ilizwe elincane bazama ukwakha
umgadli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguyolitshayela emambuleni kathathu emdlalweni wanamhla kuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelisekulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingumjikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuzindaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobele South Africa kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi laseAfrika wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili kwimidlalo yomibili eliyidlalele leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi. Njalo sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube ke oyibandla lezanu PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolo luqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo umnumzana Dalumuzi Khumalo enqotshiwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.